Ingcitshi kwezokufuya kwenhlanzi exwayisa uhulumende lamazwe e-Africa kulolu daba umnumzana Blessing Mafumo othi kuyadanisa kakhulu ukuba eleZimbabwe lilizwe elilungele umsebenzi ofana lokufuya kwenhlanzi kodwa liphila ngokuthenga inhlanzi emazweni angumakhelwane.
Zimbabwe has got quite a great potential, 10,000 dams.
EleZimbabwe lilungele ukufuya inhlanzi. Lelamadamu edlula inkulungwane ezilitshumi. Lo mumo omkhathi olungele ufuywa kwenhlanzi njalo lilo hulumende osezinikele ukusekela ngamandla imisebenzi yokufuywa kwenhlanzi.
Umqondisi kugatsha lukahulumende lwezifuyo lokulima umnumzana Bosman Makotza wazisele umhlangano ukuba ugatsha lwakhe soluzilungiselele ukusebenzelana labafuyi benhlanzi ukuze ilizwe lingalahlekelwa yimali kanje. Lona lilamadamu imfula lezifudlana ezilakho ukusetshenziswa kulo msebenzi. Njalo abafuyi balakho njalo ukugebha amachibi amancane okufuya inhlanzi zabo ngitsho lasezindlini zabo. UDokotela Crispin Sukume ukhuthaze ukwehliswa kwemithelo yamanzi inhlanganiso yamanzi yezino kubafuyi benhlanzi ngoba umsebenzi wabo ungavezi ukumotshakala kwamanzi amanengi njengeminye imisebenzi efana lokulima ngokuthelezela. USukume ukhuthaza kakhulu ukuba inhlanzi ezithengwa phandle kwelizwe zifakelwe umthelo we-10 cents enhlanzini ezilesindo zekilogram elilodwa esithi lokhu kungaletha imali eningi engasetshenziswa ukusekela imisebenzi yokufuya kwenhlanzi kuleli. Omunye wabafuyi benhlanzi uthi lokho kungaphathisa kakhulu. Umnumzana Mafumo laye uthi abantu abafuna ukufuya inhlanzi ngabadinge ulwazi kulabo abalalo besungule ibhizimusi bezimisele besenelisa ukuthola inzuzo ezwayo.
Make sure you find the right person to have a look.
Zama ngayo yonke indlela yokuthola umuntu ongakuphathisa ngokuhlola indawo ofuna ukusebenzela kiyo. Silo hulumende olabalimisi abangaphathisa ngenhlanganiso ezizimeleyo le University of Zimbabwe ukuthi uqhube umsebenzi wakho kuhle.
Okwamanje inhlanganiso yeLeg Harvest yiyo emkhulu efuya inhlanzi eziyisisindo esingamathani afika ku-8,000 tons ngomnyaka. Njalo igola inhlanzi ezilesisindo esingamathani angamashumi amahlanu ngenyanga. Linhlanganiso isisebenzela lasemazweni afana leMalawi, Zambia, Mozambique njalo bekhangelele ukuqala eTanzania kusikhatshana esilandelayo. Umnumzana Zokonia Kaitano ofuya eseKaroi uthi indubo ezibhekana labafuya abasacathulayo njengayo ikudula kokudla kwenhlanzi. Ekhuthaza lomhlangano labalimi ukuba bedinge indlela zokuzilungiselela ukudla emapulazini abo kulokuyathenga sikhathi sonke. Abezempilakahle bathi inhlanzi ziyakha umzimba njalo zitshiya ijwabu libutshelezi. Kodwa eleZimbabwe lokhe lisalela kudaba lokudla kwenhlanzi ngoba kuthiwa umuntu munye udla inhlanzi ezilisisindo sengxenye yekilogram nje kuphela ngomnyaka nxa siqhathanisa lamazwe afana leMalawi, leZambia okudliwa inhlanzi eziyisisindo esifika ku-5 kilograms umuntu ngamunye ngomnyaka. Inhlanganiso yeFish Producers Association izabamba umhlangano njalo ekupheleni kwawona lo umnyaka lapho ukuzakhetha khona iziphathamandla. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.